Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla 23 kuLwezi 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akabasamthembi abantu ngoba ukhuluma lokhu kodwa enze lokuya. Angathi siya eMpumalanga liyafika limbona usilathele nawe ngiyakuyintshona la.
Kulabanye abantu abamangaliswa yokuthi banengi abakhokheli bamazwe eSADC abangahambanga eZimbabwe emhlanganweni weSADC Extraordinary Summit.
Amagwethu esigebhile sini asekhona selinde isayinwa sikayidula sesabhalisa.
Abalimi bakhala ngokuswelakala kwemali yokuthenga inhlanyelo lokokulimisa lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekunabakhokheli bamazwe amahlanu kuphela abahambe emhlanganweni weSADC Extraordinary Summit eHarare phakathi kwabalitshumi lasithupha 16. Ababona ngokwenzakalayo bathi lokhu kuveza ukuba bathandabuza ubukhokheli bomgcinisihlalo womanyano lo umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abakubandla leZANU PF bayakuphika lokhu. Omunye wabo umnumzana Kudamzaka okunhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe edlelana lebandla leli.
Ukusola akukho nxa into kuthiwa yi-extraordinary kutho ukubana yinto eyenzwa ngesiphangiphangi. Simele sibe kwazi ukuthi izinkokheli zilamadari azo eziyabe zilawo aqakathekile ngoba ngabantu ababhizi laba. Ungakukhangelisisa mana ngunike umzekeliso upresident umongameli weSouth Africa ungaphi kathesi anti useBrazil ku-G20 summit yikho ethe umlandelayo ebuye. Kuyafanana labaningi bakhona, nginike nje umzekeliso munye, labo babe belamadaries abo ngokuqakatheka kwakhona bathumezela ama representative ukuthi ezobamelela. Kuyafanana ungakhangela ubaba uMnangagwa sesikhangela iloko zelenza United Nations summit akakwalisanga ukuhamba ngoba wayelamanye ama commitments akuthi ukuthi akathokozeli okwenziwa yiAmerica kumbe United Nations. Hayi, kuyabo kulama commitments. So abantu bangafuna ukuthatha ulutho selenzeke sebedinga indaba ukubana kube lama headlines hathi babambene yikho labona yo nangokwayo iSADC summit engaso extraordinary bayiplanela kuhle yiyo eyaathendwa kudlula wonke ama SADC summit ake ayenzwa ngoba babetshelwe kulesikhathi bayiqakathekisa. Kwakumangalisi alandela ama extraordinary sibone labo abanye ababuyileyo bengasabuyi abangabuyanga labo bebuye kusiba njalo.
Ye, kodwa kulabanye abatotozayo besithi hayi khonokho ke kuveza ukuthi uMnangagwa kadonsi kuhle lapha kuSADC so ke bathi kuyasolakala okunye okumangalisayo. Ungaphendula usithini?
Akala nasikhathi baba engutshiya mina nti sebebone ukungadonsi kwakhe okwesikhathi esikhathini khonapha akabi lama ngabantu nje abadinga ububi okungekhoyo babefuna ukuthi bedinge ububi lapho ongekho ububi khona. So ubaba uMnangagwa uyahlonitshwa baba uyabona kathesi kulo eBotswana ubuyile ngabe kabuyanga ngabe futhi ngabanye ama headlines. So ngabantu lina intatheli zendaba labe lidinga okubi okwenza ukuthi lani abantu belalele lokho elikubroadcastayo.
Lo umnumzana Kudamzaka okunhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe edlelana lebandla leZANU PF ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance.
Uyathi umsaka uthi khona babhizi. Isintu sithi umuntu obhizi wenza into eqakathekileyo kulaloyo wena ofuna kuye kuyo. Ungathi sithi koza ngakwami ngilokulichaka ngikutshela ukuthi ngibhizi, ngikutshela ukuthi ingadi yami iqakathekile kulalokho okwenzayo. Umbiko ufike kahle ngqo ukuthi khona asifuni ukuza khonapho futhi ke khonapho lo baba wakhona okuyiwa kuye uvele uduma lolo sithi uyakhuluma angazi athi uyahlayaza ukuthi umbe kungahlekeka kuba duma kubabe lethukekiswe lokuthi ngizakhangela. Iqiniso elikhona
yikuthi bamchithile abazange bafune vele ukusondela akula umuntu vele othanda ukuzisondeza kuzani ngesuku zalamhlanje yikho ibona igijimisekela khona fana uzabona isigijimi eMozambique sokucelebrate ayikuzama ukuthi engxenye abe eMozambique sebengamala uke wabona umuntu ongafunekiyo ofuna ukuzithosela ohambe ifuna ukuzifaka yiZimbabwe okwalizona lezi nsuku kusukela nini nini ngesikhathi sikaMgabe khona umnangagwa ngabe wenza ayekuthembisa abantu ngesikhathi egenqula umbuso okabhuti wakhe umgadi ngabe abantu bamalaye kodwa kabasamthemba abantu ngoba ukhuluma lokhu kodwa enze lokhuya angathi siya empumalanga liyafithi limbona usilakele nawe ngiyakuyintshona la akekho umuntu ongafuna ukuthi azihlanganise ndawonye lo muntu onjengaye nalo ngoba kufuneka lawe nxa kade uvakathe umuntu ongathembeka sebeza kusola abantu ukuthi kanti wena uhlala ulokathembeki siza kuthemba njani
kodwa
ukuze kuhambe abantu abangu-5 yinhlamba enkulu kakhulu yikubanqonila abakhokheli bezanu layo izanu yakhona konke labasekeli ba
ye kodwa kulabanye phela bathi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye phela umgcini sihlalo wesadiki ngakho-ke bangake bakwesula khonokho loba-ke ngabuyanga-ke emhlanganweni lo akunjalo
ye ungazi ube ngumgcini sihlalo kodwa nxa kuzwakala ukuthi kulomnuko weqaqa abantu angeke balanda ukuthi ungumgcini sihlalo bethi hhayi iqaqa lilizasinukela ngoba silomgcini sihlalo umuntu wonke ufuna into emnandi ukuba kiyo into ekwenza lawe futhi yenze umpikitsha wakho omuhle umubi umpikitsha nxa ubambane lezanu nxa ungumkhokheli wezanu even ungaze kuthiwe uyisadiki phela uyabona ukuthi ungaze uphiwe isikhundla esinganani akusoveke ukutshintshe ungathatha ufudu uyemnika ilokhuzeni umqhele wokuthi abagijima kakhulu yilaba kasuzabe lejubani ufudu ngoba usumfaka umqhele kwathiwa khona uyagijima so-ke ungaze ube ngu-chairperson kumbe uyini nxa kuduma okwinto wakhona kuyisiduli abakufuni abantu bafisa kuphele masinya ukuze baphuzela vele ukuthi kuphele njengoba lathi kusiphuzela ukuphela kwakhona
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance bephepha le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa wezemaphandleni izakhamizi zemaphandleni zithi sezilinde ukulima nxa izulu lingana kodwa zithi zisilela ngenhlanyelo ngoba zingavunanga lutho lonyaka njalo kazazi ukuthi ziyolima ngani ngoba izifuyo ziyacuba u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
lanxa izulu lisewule kwezinye indawo esabelweni sezantsi emandebeleni iningi alikaqalisi ukuhlanyela ngoba lisithi alilayo inhlanyelo umnumzana Moses Moyo oyisakhamuzi semawane eGwanda South uthi lanxa sebegebhile amagodi kagatshompo basalinde inhlanyelo evela kurhulumente
amagodi sesigebhile asekhona sesilinde inhlanyelo asikayitholi sesabhalisa kona sesilindile nje inhlanyelo ingabuya kumbe lezulu liyaba selikhona esitolo ayikho angikwazi kumbe kwizabuya akula sifuyo sithembeni ugatshompo ukuthi ngayizulu ingabuya ngankulunkulu uyasilethela izulu ugatshompo luyana nxenge uyazasincedisa ngoba ngoye sesigebhile amagodi lokusigebha siyaphambila simama loba phansi komile into esibona ukuthi izulu lingaba khona yokutshisa ukutshisa lokhu amathempereture okutshisa layo kuthi ukuthi izulu likhona
la mazwi agcizelelwe ngumnumzana Arabile Mathe oyisakhamuzi sentepe uthi izifuyo zicubile lonaka njalo kuze kuba nzima ukuthi balime
inkomo amadonki uyiwathi sisebenzise ekulimeni so lonyaka kathesi sigakele ukuthi uhulumende wesithembu soba sasinika inhlanyelo kanye ukuthi atokwenzekala kube la matrekta angabuya abe le ntengo ephansi kwenza ukuthi abantu bakwanise ukulima ngoba kathesi amadonki nanku aqelile inkomo sicubile
isakhamuzi evokole insiza unkosikazi saziswa Khumalo uthi lonyaka abasoze belime ngamandla ngenxa yendlala enkulu ababhekane layo
lokhu esigebha lonyaka inkomo zonke zifile asila nkomo zokulima ekugebheni amagodi lapha kulobunzima ngoba indlala asenelisi ukugebha amagodi abe maningi kakhulu sisesabele ukuthi lapha enxenye zingawa endimeni ngoba kule ndlala enkulu kakhulu hhayi inhlanyelo asikayitholi asenelisi ukuthi sithenge inhlanyelo ungathola imali ukhangela inhlanyelo endlini kuyabe kungalambhupho abantwana uzabathini
umnumzana Albert Ndiweno oyisakhamuzi eKezi kuthi kuyadingakala ukuthi kulandelwe amasiko ukuze indlala ekhona iphele
induna yayibiza abafana bayo umlisa lapho sobhuku bayehlala phansi bayathi ukuthi yeyi madoda liyabona kunjani lapha kuyonakala kathi kusolakalani sokuzabiza lesizwe sokusiyahlala phansi nxa kulento kumele yenziwe kwakuphunywa abadala babephuma badobha amathambo bakilile okwenzakale umnyaka odlulileyo khanisa kusegonke lokhu abadala bakhipha abantu baye elitsheni bayekhuluma bayecela
lanxa inhlanyelo itholakala ezitolo emadolobheni iyabiza isithindo samakhilogramu alitshumi sehlanyelo yomumbu sengamadola emelika engamathumi amane $40 okuyimali iningi elithi alilayo kusenza lokuyaqhubeka kulungiswa kwedamu legungwe eGwanda South okukhangelelwe ukuthi kuzaqeda udubo lwamanzi kulumango umnumzana Francis Ngwena we-JR Goddard Constructing okhokhela lolu hlelo uthi sebesalelwe ngamaviki amabili kuphela ukugqiba lomsebenzi kodwa uthi leli damu selilakho ukubamba amanzi lapho izulu lingana
sezikhayelele ukuthi izulu selingana loba yiwuphi umhlobo amanzi sesiwabambi khuluma nje loba lingana khathesi amanzi sesilawo lapho egungu akusela amanzi adlula ekuceleni ngoba i-full supply level sesizulu
idamu legungu eladabuka ngomnyaka ka-2008 ulandela ukuna kwezulu elikhulu kuze kube lalamhlanje lezi zakhamizi zithola amagabha avuzayo ngodubo lwamanzi osekudala ukuthi baphelelwe izifuyo kodwa kungenela kwabeGwanda Community Ownership Trust ababhadala indleko zokulungiswa kwaleli damu sebethe izakhamizi zinethemba lokusasa engcono ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ngube
okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sicobongola udaba lwendlala nesomiso. Sixoxa lo nkosikazi Permanent Ngoma oyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kanye lomfundisi siyaphambili Moyo owewake. Onkosikazi Ngoma nguye umqalisizini.
Okukubonayo yokuthi i-crowd lehlanganelayo i-affect kakhulu ama-families ngendlela ezehlukeneyo abantu abaningi abasebenzi imali inzima ukutholakala so ama-families amaningi balamba kakhulu and into esinanzelelayo ukuthi izinto eziningi zilama-childhooded singama-childhooded families okwenza kube nzima ukuthi bekwanise ukuthi bezinakekele ngenxa yokuthi maybe akulamzali lapho ongabe sebenzi yakempuli abazali basegoli bazama impilo but abantwana babengenelisi ukuthi bazinakekele ngokupheleleyo.
Kodwa usizo-ke liyatholakala yini kulo sizo oluvela kuhulumente kumbe kwinhlanganiso ezizimeleyo?
Khathesi andisesha wofe uhulumende wesedistribute imali engenye 1,600 for ifamily laba ababhenefithileyo and then inhlanganiso ezehlukeneyo izinto engabodamuthes aid yazibona nazo zirejesisa abantu ukuthi bebenefithe from izimali ezingaphi ukuthi zibancedise lokudla okungatholakali yikho sikubonayo kodwana ezikoleni lakho siyabona impuphu isikolo eziningi sezarithi impuphu sibileningi kakhulu usupho yukuthi impuphu yakhona ihamba ingelashebo bazethembisile ukuthi impuphu le imali ihambe ama-chunk le-cooking oil kodwana into lezi azikarisikwa ezikolweni ezehlukeneyo.
Kodwa liyasuthiseka akukho ukuthi kuphiwa laba kuphiwa labana liyathemba ukuthi baphiwa kuhle bonke yini?
Hayi ukusuthiseka asisuthisekanga sibili kwezinye indawo sithola ama-resident complainer ukuthi bona ngenxa yokuthi maybe abakho kubandleleli abatholi and sananzelela ukuthi kulelinye ibandle eliyilo linganiisithiphali nika abantu aba-under ibandla lakhona.
Yalibe le mhlangano yini yokucubungula lolu daba njalo kuyini elikutshelwayo? Sikhangela ukuthi asondlala yodwa kule ndlala kulokwamanzi kulokwama gezi abanye baziphilisa ngakho
sika nemhlangano ekhulumayo labantu abanje nase city council labantu be social worker ukuthi bezithuthe ukuthi umhlangano lo zakhamuzi enendlela ezehlukeneyo ivini ishiyeze sa sihlala silokukhulumisana labantu bejesa as well as abantu be-social worker lapho abadistribut-a khona ukudla kumbe imali sithole ukuthi izakhamizi azidistribut-eki ngendlela ye-distribution siyakhulumisana labo onjalo sizwisise ukuthi vele ngabe-distribut-a badistribut-a njani bakhetha njani abantu and lokuthi sibachazisele ukuthi bazwisise ukuthi izakhamizi maybe azikho azithabanga ngendlela izinto ezenziwa ngayo
ye kunzima kakhulu njengoba unazelela iphi eminyakeni emindeli le esivele senzaleni enzima kakhulu abantu bahlele ukudla kukho kanti nezulu kalikho kwezindawo lapha lalaphana bakhona abanye abaholwayo bencedisa inhlanganiselezi ezyalo kuncedisa abantu kodwa kwezindawo vele abantu akulanto abayitholayo kunzima kakhulu indlala ibambe kakhulu ikakhulu esabeleni semathelweni moto lasenikhona
uhlupho lolo luphatha njani abesifazana abantwana lamantombazana
bahlukuluzeka kakhulu abesifazana nabantwana abanye bagcina sebedinga ukuziphilisa ngendlela esingayisizo sembona le migwaqweni lapho uthola nabomama sebhizi abanye befuna ukuvala ama-photos umsebenzi wenziwa wesifazana bezama ukuvala ama-photos bekhangelela ukuthi alaba abahamba ngezimoto enye ozadlula mphosele kulidola athole naye indlela angaphila ngayo isikhathi esinzima kakhulu kwabomama labesintwana abantwana abanye ezikolo be-popped out ngoba akayikho le mali yokuthi bakwanise ezikolo kumbeukuthi nje ahambe esikolo akwanise ukuthi thole omunye okungamncedise kokudla kwanzima kakhulu ikathola ukuthi omunye athengisa athole ilanga lonke engazange athengele kunzima kakhulu
lowo ngumfundisi siyaphambili moyo owewange sizwe njalo lo nkosikazi Permanent Ngoma owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association becubungula udaba lokusilela kokudla asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lilani usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga. Soku isikhathi khona manje sohlelo liphuma le ndaba lijone le ndaba.
Yikudibana kuhlelo liphuma le ndaba lijone le ndaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sisensubula ePlumtree. Lapho okulowesilisa obulawe ngokuganyuganyulwa umzimba wonke kunsukwana ezedluleyo. Sixoxa losobhuku wesigaba uMnumzana Linus Khumalo.
Right into eyenzakalayo la ngavuswa ngitshelwa ukuthi sekulesiga esesezakele esigabeni kulomfana osebulewe ngabantu umfana lo ngowakomaphosa kumabumba khonapha nje elayinini yethu lami ngazama ukuthi ngizwisise ukuthi kwenzenjani kwakhanya akula muntu oyenelisa ukuchasisa kodwa besitsho ukuthi abantu ababulele lo mfana sebebanjiwe kumbe ngithi bahambe bazisarenda emaphoyiseni eborder hayi ngasuka lami-ke ngagijima ukuthi ngiyefika lapho indawo leyo kuduzane nje lezitolo zebhambazi ngithe ngifika lapho ngachayisana labo bomthetho sebebuya labo nalabo bafana ababenze umonakalo lowo besemoteni sebevela labo eborder ngoba babehambe bayasarenda khona ngale sithe zama ukuthi silalise ukuthi kanti vele kuyini ukuthetha indawo ngathola ukuthi abafana laba abafana besigaba sibili omunye ngowemahole omunye ngowejuchume entsheni omunye ngowangapha kithi ensukula omunye ngowebhambazi emuva ngale hawu kwenze njani izinto zisukile nje ekunatheni konapha ezitolo okwayemangalisa kakhulu yikuthi bathe sebekwenze lokho bamthwala ngebhayisikili bamngenisa kumunye umuzi ongasomuzi wakhe bamngenisa kulowo muzi bafika bamhlalisa esofeni isofa leyo yayiphandle umuzi lowo ngumuzi oluhlala ubaba oyisigoga abazange bemvusa bafika bahlalisa lo muntu lapho esewotshwe inyawo lezandla kujuti bamchiya enjalo besiyabikela amapolice kodwa ke emapoliseni nxa umpolisa esitsho ukuthi kunabafika abantu babambe isigebenga abatshebe sibophele kanti ke eqinisweni babetshebe embulele wabulawa isihluku babunkomo lo umfana wakomaphosa
kwakubangwani kahle kahle
into ezenzakalayo ukuthi abantu nxa kumbe sithi bekhula ikhona eminye imidlalo efana lamakhasi khona nje ukukhula abantu bakwazi ukudelelana so ke nxa silalelisisa yindaba nje yokudelelana khona ukuyana ukuthi abantu bakwazi ukulwa namhlanje umunye engehlule namhlanje kusaza into lami ngizakulwa la ngimehlule
akula sile into ebambekayo ukuthi kungathiwa balwele lokhu ezwakalayo ngaphandle kokuthi sesithole ama-report avela kuma-investigators yekungezwakala ukuthi exactly lokhu kwaba yilokhu lalokhu kodwa ke esikutholayo thina ngokuhamba sisizwa yikuthi nje kwaba yikhona ukuthi abantu bayalwa sebedakiwe kumbe bedlala amakhasi kumbe lezintombini izinto ezinjengazonalezo ngoba labelanje asiyo nto eyaba lilula ngamshaku kuze kuyenzakale ingozi leyo yinto nje kade behlale beqhukolana bekhuthane bethini kodwa ke bagcina betholana lelo langa ukuthi ufakazi uphelile singakuthola sesithole iripoti emapholiseni ukuthi exactly umuntu leyo sebuzwa seyedwa uyakwazi ukukhuluma iciniso ukuthi nosalwe lalokhu lalokhu kodwa ke thina singabantu siyizakhamizi akule singawufakazi ukuthi kwaba yilokhu sibili
abasolwa bangaphi sikhuluma nje
bakhona ekhaya kwayethusa kakhulu izakhamizi ngoba umuntu lo uthe engakabekwa base bephumile lalo babengakabuyi emakhaya kodwa base bephumile khona ngale ePlumtree ukuthi kwahamba njani hhayi incazi lakhona kangilayo lami kodwa ke abantu basebephumile okuyinto yasolwa kakhulu izakhamizi ngabantu okumele baye kumthethwandaba ngolwesihlanu ngoba lami ngibona abefemili yakhe bezombikela lokhu ukuthi hhayi sobe sicela ukuthi nawe ube khona
njengoba usithi abasolwa babotshwa kodwa baphanga baphenduka kungenzeka yini ukuthi ayisibo abadala leli cala
asazi baba Nkomo ngoba mina ngumuntu nje ukuthi ngithi yibo lamasuze ngitsho kodwa ke eqinisweni yibo abahamba bazisarenda emaphoyiseni kuzwa nje sithi mina ngithe ngifika ngitshayisana labo besiza lawo amapholisa bebakhomba abakwenzayo omunye lomunye eyenza iphati wayenzayo ekubulaweni kwalowo muntu ngobune babo
njengabaholi liyake lihlale phansi labantu yini likhuze
sasike sihlale phansi sibili siyenze imihlangano eminye sibe lo headman ekhuze into ezinjalo ekhuze ukuthi no abantu kasinatheni utshwala sathola vele bukhona kwanamhlanje sokungokunjani ngoba abantu bonke abayenza izinto ezisabekazo nalezo uzathola into yakhona iyabe ivela nje etshwaleni
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Khumalo siyabonga
hayi dadi sibongile
umnumzana Linus Khumalo ngosobhuku wesigaba sensubula ePlumtree ubekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba sehlulekile ukukhuluma lamapholisa asebhambazi thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
siyabonga kakhulu untungamili Nkomo ungadinwa lakusasa uhlelo abaculi bethu liviki silomculi odabuka esilobela ohamba ngegama elithi Wonder Boy
Salibonani balaleli kuzo zonke indawo mina ngingubongani Ncube suka phansi khona lesihlobela Sithanda ukubonga ithuba endithole la ku Studio 7. Ibizo lami kwezomculo ngo Wonderboy. Abanye bambiza ngo General wamalevo. Ngicula ngilabo obulawayo. Zomculo qalise ngo 2020 ukurekhoda ku studio qale ngo 2022. Ngicula umculo we hip hop kwesinye isikhathi ngicula I dance.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngingathola ku Facebook searcha uthi Wonderboy Music. Abangathanda ukuthola umculo wami ingawuthola ku YouTube searcha uthi Wonderboy 305 iyo i-channel yami la ku Audio Mark. Zikhona ingoma yazithola inombolo zocingo zithi +26378752908 +26378752908.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi.
Ngijabula kakhulu konke lokubonga abalaleli abalalela umculo wami nalabo abasazowulalela. Ngiyabonga kakhulu ngoba uma kungekho lina abalandeli akula Wonderboy. Ngicela isupport yenu nilalele umculo wami. Cula ngesiNdebele, ezinye ngicula ngesiShona. Ngiyathembisa sazolijabulisa nokulifundisa umculo wami. Ngiyabonga.
Singakahlukani sike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulabanye abantu abamangaliswayo ukuthi baningi abakhokheli bamazwe e-SADC abangahambanga eZimbabwe emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit. Abalimi bakhala ngokuswelakala kwemali yokuthenga inhlanyelo lokokulimisa lonyaka. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ngolivalelisayo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.